Isambulelo isahluko sejumilanye. Ngasenginikwa umhlanga wokulinganisa ofana lodondolo kwathiwa
Sukuma ulinganise ithempeli likaNkuluNkulu le altar ubale labakhonzayo khona kodwa ungalinganisi iguma elingaphandle kwethempeli ulithiye ngaphandle ngoba linikiwe izizwe zona zeza kunyathela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingamachumi amane lambini. Ngiza kubanika ofakazi bami ababili amandla okuchumayela insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha begqoke amasaba.
Laba bayizihlahla ezimbili zama oliva lezinti zezibani ezimbili ezimiswe phambi kwenkosi yomhlaba. Uba kukhona ofuna ukuba limaza laba, uphuma umlilo emlonyeni yabo, uqothule izitha zabo, uza kufa ngokunjalo ofisa ukuba limaza. Balamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuchumayela kwabo. Futhi balamandla phezu kwamanzi okuba bawaphendule abe ligazi lawo okwehlisela umhlaba izifo zonke ngokuthanda kwabo. Kuza kuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo silwe labo, sibanqobe, sibabulale. Lezi dumbu zabo ziza kusala zindindilizile emigwaqweni yomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma leGibithe, lapho inkosi yabo yabethelwa khona. Izinsuku ezintathu lengxenye yosuku abantu abavela emihlotsheni yonke lasezizweni zonke nasendimini zonke bazajolozela izidumbu zabo, bengavumi ukuba zingcwatshwe. Labakhileyo emhlabeni baza kuthokoza ngabo, bathabe, banikane izipho, ngoba laba baprofeti ababili babeluhlupho kulabo abakhileyo emhlabeni. Wathi emva kwalezo nsuku ezintathu ezilengxenye yosuku umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kibo, basebesukuma besima ngenyawo zabo. Abababonayo behlelwayo kwesaba okukhulu, basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi kibo,
yenyukelani lapha.
Basebesenyukela ezulwini ngeyezi, lezitha zabo zibabona. Ngaleso sikhathi kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, wawa ingxenye yechumi yomuzi, wafa abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa ekuzamazameni komhlaba, labaseleyo batshaywa luvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Uhlupho lwesibili selwedlulile, seluza kulandelwa ngolwesithathu masinyane. Isithunywa sesikhombisa salukhalisa uphondo, wezwakala amazwi amakhulu ezulwini esithi,
umbuso womhlaba usungwe inkosi yethu noKristu wayo, iza kubusa kuze kube nini lanini.
Abadala abangamachumi amabili lane abahlezi ezihlalweni zabo zobukhosi phambi kukaNkulunkulu bathi mbo ngobuso phansi bakhonza uNkulunkulu besithi,
siyakubonga Nkosi uNkulunkulu Somandla okhona lowayekhona, ngoba uthethe amandla akho amakhulu waqala ukubusa. Izizwe zathukuthela kodwa lwafika ulaka lwakho. Ngakho ke sekuyisikhathi sokuthonisiswa kwabafileyo, sekuyisikhathi sokunikwa komvuzo ezincekwini abaprofeti lasebantwini bakho abangcwele abahlonipha ibizo lakho, abakhulu labancinyane. Isikhathi sokubhujiswa kwababhubhisa umhlaba.
Kwasekuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umtshokotsho wesivumelwano sakhe usethempelini. Kwasekusiba khona ukuphazima kombane lomsindo omkhulu lokuduma lokuzamazama komhlaba ngesiqhotho esikhulu.